ikhula labo tjekwe ujaba lithumi nane 14 eliphume emgodini kushaft 10 phakathi kobusuku izolo batshela amapholisa ukuthi baphume ngentunja yenalithi bebalekela iqula labesilisa abahlomileyo okuyilo elidimba utshekesha laba ukuthi bangaphumi. Abalithumi lane laba bonke abayizizalwane zakwele Mozambique bathi ukudla konke okuthunyelwe izakhamizi ngeviki ephelileyo kuthethwe zingqwele lezi. Lezi zindaba esezilethe intukuthelo lokudana okukhulu kunkokheli zenhlanganiso zikaZulu lemuli zabotsheketsa laba bona abathi sekufuze amapholisa angene ayihlenga otsheketsa laba kulezi ziqhwaga. Umnumzana Mzukisi DM isikhulumeli somanyano enhlanganiso zikaZulu esabelweni se-North West i-South African National Civics Organizations utshele Studio 7 ukuthi okubephula umoya ukuthi kudala betshela amapholisa ukuthi otsheketsa laba bafuna ukuhlengwa wona isithi abafuni kuphuma.
Ibuhlungu futhi ibuhlungu ngoba besike sayisho ngaphambili into yokuba abantu bavalelekileyo apha bayafuna ukuphuma kodwa bakwazi ukuphuma because imingxunya ebebeyisebenzisa ukuze bakwazi ukuphuma besixelelwe into yokuba iye yavalwa ngamapolisa.
Le mbiko isilethe ukukhathazeka kakhulu kuzalwane zezimbabwe ezilesihlobo esemgodini lo. Owesifazane ongathandanga ukuthi izwi lakhe lichithilelwe nxa ekhuluma uthi umne wabo uselenyanga ezisishiyagalombili engaphumanga kulo mgodi osekubuhlungu nxa esizwa ukuthi uyaliswa ukuphuma. Phakathi kwayenale viki esinye isizalwane seZimbabwe sifake umlayezo kuhlelo lokuxhumana ole WhatsApp sisithi kulabanye abantu abadinga izihlobo zabo ezathenjiswa imisebenzi eRustenburg kwazwakala ukuthi basezandleni zeziqhwaga lezi.
Bawuthi ufuna umsebenzi bathi kunomsebenzi eRustenburg wokwakha ma bafika lapho senifika eRustenburg bafike banithengise bathengise bonke labantu ebafaneni babesuthi sebebahlohla emgodini ngokwenkani hayi ngokuthanda sebebaphuca amafoni.
Ilunga lenhlanganiso Affected Mining Communities United in Action umnumzana Bongani Jonas uthi kubadanise kakhulu ukuthi iqula labahlengi elakhethwa nguhulumende obefuze kuqala umsebenzi lo namhlanje lehlulekile ukuqala kwangabi lezi zathu ezithiwa nguhulumende.
Thina sifuna imishini iqhubeke ngoba thina into besiyizele labe ukuthi sizosave abantu nokuprotecta ama-human rights wabantu. So thina sisathi iyabonisa lento yokuthi labantu laba baphumile la ya abantu badinga usizo underground. So singadileyi sidonsa amanyawo wethu njengoba sesibonile ukuthi abantu bayadinga usizo.
Amapholisa wona aqhubeke sithi ngeke angene phansi lapha emgodini ngobotsheketsa laba abahlomile njalo kule mimoya eyingozi. Kusenjalo umthethwandaba we-North Gauteng High Court ePretoria namhlanje unqume ukuthi lilungile inyathelo lamapholisa lokungavumeli ukudla lamanzi ukuthi kungene emgodini ukuzotsheketsa laba baphume. Mele Studio 7, ST Fontaine, e-North West kwele-South Africa, inguthuso Khumalo.